So we seek a descender of VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 wamgqibelo mhlaka 12 ngumpalakazi 2020 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje kunobhala jikelele we MDCT umnumzana Bethnico Bebe ukhweza olunye njalo udaba emthethwandaba lokuphikiswa ukuxotshwa kwakhe ebandleni leli.
Udaba olwakuqala engalukhwathisa emthethwandaba lwaluyilolo olokuthi umakhupho wabhala incwadi yesizathu sitsho njalo ke wayengalandelanga umthetho kumbeithi i-constitution ye-MDC yena enguye kanye othi yena ulandela i-constitutionalism.
Abatsha bebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa eChinoyi namhla benqabele abasekeli bebandla le-MDCT ukuthi beqhube umhlangano kulindawo. Umhlangano kamongameli Emerson Mnangagwa lamakhansila awesifazana kubikwa usuzaqhutshwa minyaka yonke.
Njalo unanzelele ukuthi khona umhlangano lo uqhakathekele ukuthi umnyaka yonke kumele ube khona uhlanganise omama kuxoxisane labo. Unanzelele ukuthi lapho abakhona abasebenza khona bemele i-government local level uhamba kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona le umsakazo. Abatsha bebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa eChinoyi namuhla benqabele abasekeli bebandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe ukuthi beqhube umhlangano kulindawo belungiselela umbuthano walo omkhulu e-Extraordinary Congress kuyonale inyanga lapho elizakhetha khona umkhokheli. Isiphathamandla sabatsha kuleli bandla umnumzana Richard Vitirenew utshele iStudio 7 ukuthi labo ababe kubandla leli ngomnyaka ka-2014 yibo bodwa abavunyelwayo ukuthi bebe kulindawo. Lokhu kugcizelelwe isiphathamandla se-MDCT eMashonaland West umnumzana Gift Khonjana. Ngakwelinye icele ibandla lezanu PF lithi lilokhu liqhuba ukhetho lwezigaba olama-district lapho okubikwa kule ngxabangxoza ngoba amalunga aleli bandla esethesana amacala okuqelibezela. Kusenjalo wayengunobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi usemangalele njalo ibandla le-MDCT emthethwandaba. Asizweni echasisa ngalolu daba.
Engithanda ukuthi ngutshele abalaleli ukuthi udaba olwakuqala engalukhangise emthethwandaba lwaluyilolo olokuthi-ke umakhuphe wabhala incwadi esithi senzasibendile. Sitsho njalo-ke wayengalandelanga umthetho kumbe ngithi i-constitution ye-MDC yena enguye kanye othi yena usilandela i-constitutionalism. So ngase ngikhweza-ke lolo daba emthethwandaba ukuthi luyehlaziywa umthethwandaba. Olwesibili-ke engingakuchazisa ukuthi-ke uthe engakaze alandele lokho engangikuhambise emthethwandaba wasebhala-ke enye incwadi eyokuthi athi yena esengixotshile ephathini njalo futhi kazange alandele umthetho kumbe ngithi i-constitution yephathi esenza lokho. I-constitution yephathi ikubeka sobala ukuthi umuntu nxa exotshwa ephathini uyatshelwa ukuthi uwoneni njalo abesetshelwa ukuthi ukuona kwakhe kuphambanise usection bani we-constitution njalo asebizwa-ke akhulunywe laye kungakaze kufike esibangeni sokuthi umuntu uyaxotshwa. Konke khonokho kakwenzakalanga. Osokumangalisa ukuthi indaba izinto zethu sezisenzakala engani ukuthiwa sesisenza njengezanu eyathatha umbuso ngekhulu.
Izizathu zakho zokuphikisa ukuxotshwa kwakho yiziphi? Njengoba sezwa abanye bakho besithi awulandeli iziqondiso zabo njalo kuvotwa wabuya labanye abantu ukuthi kuzovotwa abangekho ebandleni.
Iziqondiso zebandla sithandekile zibhalwe ku-constitution yebandla kayisizo ezisuka engqondweni yomuntu ukuthi ungaba ngumkhokheli kumbe ube ngu-acting president susiba lezakho iziqondiso. Iziqondiso zebandla zibhalwe emthethweni. Okwesibili, labo abathi bona ngabuya nabantu abangafanelanga ukuvota shuwa kambe ngingaza labantu njani ngoba okwakuqala ayisimi engasenze i-accreditation yayingenisa abantu. Okwesibili, abantu ababevothiswa yi-independent electoral commission eyakhethwa nguye ukhuphe okwesithathu yibo ababengenisa ke abantu labo so mina labe ngabuya labo bengobani ngangibathwele ngani babe ngobani ba ababatho amagama abo okubuka kuhlungu ukuthi ke laba abafowethu sebesebenza njengezani izani siyazi ngamanga izani siyazi ngobuqili izani siyazi ngokuriga labo sebesenza into efana nayo kulusizi ke konoko yikho ngisithi naye umthetho ndaba kawuye ukuxazulula lokho
bathini abanye bakho ngalolu daba njalo ubona luphumelela yini sesibona ukuthi insuku zokuthi kube lomhlangano lo omkhulu oy extraordinary congress ye MDCT lulokhu lusondela
okuqhakathekileyo okufanele sibe kwazi ukuthi sikhuluma ngokuthi kule extraordinary congress extraordinary congress ibizwe kumbe iyenziwe ngumthethwandaba so into zethu zonke ke esifuna zilungisiswe ezingalandelanga iconstitution yebandla zizabuyela emthethwandaba njalo nxa kuyikuthi umthethwandaba ukhangela ukuthi abantu bephule isisekelo sombuso wabo esebandla mbona ngani udaba lami luzaphumelela kakhulu
lowo ngumnumzana Abednego Bebe ophikisa ukuxotshwa kwakhe kubandla le-MDCT sixoxelaye ekobulawayo ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi sokubhubhe umuntu oyedwa eManicaland ngenxa yegcikwane le-COVID-19 njalo sokulabanye abangamachumi ayisithiyangalombili lanye 81 asebehlaselwe yileli gcikwane abangamachumi ayisikhombisa lambili 72 bengabedolobheni lakobulawayo esikolo sedadaya ezweshabani abafundi abangamachumi amathathu lambili babikwa sebehlaselwe i-COVID-19 lokhu kwenzakala igcikwane leli lilokhu limemetheka emazweni afana lelemelika lebhilithani lesouth africa usikhwica mfundo udokotela Solwayo Ngwenya uxwayisa abantu ukuthi bezivikele kuleli gcikwane
lapha igcikwane leli lokhu libamba lisiya phambili ngoba lapha iBulawayo leMatch North leMatch South lezi izindawo zilabantu abaningi abasebenzela elizweni leSouth Africa yikho kuyabuya impahla eziningi labantu bayahamba kakhulu becross iborder bele bekwenza isikhathi lesi yikho okwenza ukuthi inani leli liyephezulu ngoba eSouth Africa umkhuhlane lo uvimbile kakhulu njalo hayi usuka lapha ukhanya uzaqansa uhambe kwezinye indawo asikho ukuthi iBulawayo izahlaliye yodwa ebanjwe umkhuhlane lo Panjalo kobulaya abantu kade sibaxwayisa abantu kukhanya kabalaleli sibabona behamba nje bengagqoki kuhle ama-mask kabalandeli into zabo curfew bayayenza amaphathi behambe ema-church behambe ema-wedding lakuma-funeral bayabe begcwele yikho bayaxwayiswa kakhulu ukuthi belalele nxa kukhulunywa
ungagcizelela ukuthi abantu beziphathe njani ngalesi sikhathi ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane kanye lokuthi sesibona ukuthi liyamemetheka njalo eSouth Africa i-second wave kungathinta njani lokho eZimbabwe
umkhuhlane lo mubi kakhulu igcikwane leli ngoba alila akula ukuthi singalelapha ngani njalo asikazuzi lokho okuthiwa ama-vaccine la asephiwa abanye abantu emazweni yikho abantu kumele siziphathe khona lokho ebesikukhuluma ukuthi abantu bengaze bahlangana kabe baningi behambe endaweni lapho ababephefumulelana nakhona beseduze agqoka amamaski ngendlela eyiyo bevala amakhala lomlomo begeza izandla yikho kodwa esilakho kuphela bengaze bahamba besiyagcwala emngcwabeni yabantu begcwala emtshadweni begcwala emaphathini hayi lokhu kubi kakhulu njalo kwakade sinzama ukuxwayisa abantu kakhulu ngiyabancenga ngoba umkhuhlane lo ubuya okwesibili sufikile njalo eSouth Africa lapho ukuthi lapho abantu bakithi abawunompola khona kakhulu usubulala kakhulu lomkhuhlane awusafanani lalwane wawukhona ngomatshi njalo nxa abantu bengananzelelanga uzabe uzasitshaya kakhulu lomkhuhlane usibulale ngoba ulamandla kakhulu yikho abantu bayaxwayisa kakhulu ukuthi umunye lomunye alalele okukhulunywayo siyabonga
lowo ngusikhwica mfundo Solwayo Ngwenya oyisiphathamandla sesibhedlela sempilo hospital sixoxelaye ekobulawayo Telezindaba zithi umthetho omutsha ozalawula indlela yokusebenza kwazo oMedia Practitioners Law kumele ukwenze kube yimfanelo ukuthi abafuna ukuba zintatheli izindaba babe ngabantu abafundileyo. Lokhu kuphume emhlanganweni wobuqoqo yinhlanganiso yeMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe ithi Injongo yalomhlangano ibingeyokuthi izizwe lemibono yentatha lezindaba ngendlela ezifuna ukusebenza ngayo umthetho lo ungakakhwezwa kulabo abazawuloba kanye ledale lephalamende. Umthetho lo ukhangelelwe ukudala umahluko phakathi kwabaqhuba umsebenzi wokuhlekisa abantu, abenza umsebenzi wokuthumela indaba ebulenjini beintanethi kanye nabafundela ngokupheleleyo ukuba zintatha lezindaba. Intatha lezindaba ezikhulume emhlanganweni lo ziveze ukuba ngazithokozi ngendlela umsebenzi wazo okhangelelwa phansi ngayo ngenxa yalabo ababhala indaba ezingamanga. Intatha lezindaba esebenza izimele uJerry Zingwevu uthi kumele abantu abafuna ukuba zintatha lezindaba bafunde.
Nangombono wami ngithi mina nxa vele ungazangiqeqeshe ungazangifundele ukuthi ube yintatheli izindaba ngeke kwenze ukuthi uthiwe uyintatheli. Unganikwa lawe ithuba lokuthi ubhale kumbe ngenze impilakahle ngenxa yokuthi kumbe ungudokotela usiswa yilawa singathi bacubungula kumbe ngathi ngathi ngama-analyst ngesikhiwa.
Umhleli wenhlanganiso yeNewZimbabwe.com uNkosana Dlamini ugcizelele wathi ukufunda kwenza intatheli izindaba ziqhube umsebenzi wazo ngobuciko obukhulu.
Zima kakhulu ikakhulu sisikhangela isikhathi sakathesi sokuthi umuntu wonke olefoni, umuntu wonke olekhompyutha, umuntu wonke njalo njalo uyenelisa ukuthi athathe umbiko awuhambise. Sikhangela abantu abanjengabo Jonathan Moyo, o-Alex Magaisa, sikhangele njalo labenza okuhlekisayo lokho esingathi ngama-comedian sebekhona ezindabeni zokusakaza zokuthapha indaba. Yibona abantu asebethethe over into zemedia. So sikubonayo thina njengentatheli ukuthi hayi sifuna ukwehlukaniswa lalabo bantu. Thina sazakala njengabantu abahamba isikolo.
Umthetho lo uzakwenza kube logaja lwe-Media Council oluzabe luhlola ukusebenza kwentatheli izindaba njalo lukhuza labo ababhala indaba ezingasiqiniso. Utafasa Chikandi wayintatheli izindaba uthi umsebenzi lo akumelanga uhlukanise phakathi kwabafundileyo labangafundanga.
Asizameni ukuthi labo sibanaye sibabone bona labo abanyela mfanelo zakhona zokuba ngama-journalist. Ngoba kwesinye isikhathi lalesifundiswa ukuthiwa i-watchdog role ku-journalist. I-watchdog role yakwanisa ukuyenza nje ngomuntu even ongasole journalist kodwa ebe sencedile ama-citizen. So engingakusho ngamafitshane ngokuthi ye i-journalism kayingeni ngabantu abalemfundo zakhona eze-journalism kodwa njalo asingalahleli ikhashana laba abanyelazo.
Umthetho we-Media Practitioners Bill ngomunye wemithetho ezasetshenziswa ngemva kokuqunywa phakathi komthetho wawukhona we-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Umthetho lo ukhangele ukuba khona ngomnyaka ozayo kule nkuthazo yokuba uhulumende ahloniphe amalungelo oluntu. Uhulumende uthi ubeke imithetho leyo lenhloso yokuba uzulu akhululeke njalo athole imibiko eliqiniso eyethulwa ngabantu abazi umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umongameli Donald Trump weMelika uthi udane kakhulu ngokuthi idale eliphezulu ele-Supreme Court alinqumanga ukuthi kuvuyiselwe emuva ukuthi kanqobanga kwamanye amadolobho eMelika. Abaxhasa umongameli Trump ligqwetha le-Texas uMnumzana Ken Paxton, abanye abameli kanye lamalunga edalele House of Representatives alikhulu lamachumi amabili lasithupha i-126 abakade befuna ukuthi idalele Supreme Court limise okwesikhatshana ukuvota kwe-Electoral College kanye lokuvota kwabantu ngomvulo. Eloba enkundleni yakhe yeTwitter izolo ntambama ngemva kwalesi sinqumo, umongameli Trump uthe idaleleli alilasibindi njalo alilalwazi. Idalele Supreme Court izolo lilahlele ikhatshana isicelo ebesivela edolobheni le-Texas esokuthi livume ukuthi impumela yokhetho emadolobheni amane lapho umongameli Trump anqotshwa ngowayencintisana layo uMnumzana Joe Biden owebandla lama-Democrats ayiqondanga ngoba waqelibezelwa. Idale le-Supreme Court lithe idolobho le-Texas alilalungelo lokumangalela awe-Georgia, Michigan, Pennsylvania le-Wisconsin lapho umongameli Trump athi ukhethwa luqhutshwanga ngemfanelo. Njalo indawo lezi azitshengisanga ukuba le ndaba lalolu daba. Abasekela umongameli Trump abe-Million Mega March babikwa bebesithi baqoqa ukutshengisela edolobheni le-Washington DC lamhla. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zithi zilethemba lokuthola isivuno esithexaxa lonyaka kulandela ukuna kwezulu endaweni ezijiyeneyo zelizwe kuyona le iviki. Lanxa iningi lisakhala ngentengo ephezulu yenhlanyelo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Izakhamizi ezixoxelazo zithi ukuna kwezulu lonyaka kuyathembisa njalo zilakho ukuthi zithole okokudla emasimini ngemva kweminyaka yendlala. Umnumzana Willis Gumbo oyisakhamuzi seMagadlen eKwanda North uthi ngokubona kwakhe isimo kasisoze safana nalanyakenye lapho izilimi ezatsha khona kwavunwa amajodo kuphela.
Lapha lonyaka sibone ngani kuzaba nobubelo ngoba sibone lapha phezulu lapho emkhathini kuyatshengisela ukuthi izulu ikhona. Usuku umleyo sibili walima hayi kuzatholakala ongamagugugu okuthize. Uhlupho lukhona inhlanyelo iyasishotela ngokuthi vele sesijala ukuthi uhulumende ngesikhathi sokulima siningi inhlanyelo ngathi xaxa lonyaka kube nenhlanyelo olulutshwana kokungama 2 kg ngoba vele yona umthetho ayiyadura njalo ayikho.
Unkosikazi Leyisimoyo oyisakhamuzi ensindi uthi uhlawule umnikazi wethalakitha inkulungwane zemali amarand ngoba engelampahla zokulima.
Mina ngilime ngethirekitha, kade ngingelanto zokulima, ngalimela ithirekitha. Baziye emuti nxa ungelamali uyayenzani. Njalo ukuthi ukuzuze konkani ongalima ngakho akukho, awuzuzi lutho, besingathaba ukuthi sincediswe.
Unkosikazi Yepi Mshado, esinye njalo isakhamuzi sensindi, sikhala ngenhlanyelo engamiliyo.
Kona ungaba ngcono ukuthi nje into kaNkulunkulu antila lapha engama khona kodwa nxa kungaqhubeka kunje sithi kungaba ngcono kodwa inhlanyelo ezenze sasihlupha ngoba kazimili lokho silima siphinda siqhafangela sisenzani kodwa hayi ngomusa nje lingana lokho lisithonta njengakhona kusibone ngani singasizakala kakhulu.
Umnumzana Mbereki Nuku uthi wafika ensindi ngomnyaka ka-2003 zalufuyisa izulu line lonyaka wenzela ukuthi izakhamizi zithole ukudla ngoba ezitolo zokubiza kakhulu.
Ngaleyo minyaka sandifika lapha izulu lali sinanyanga khona ukusibona hayi kuyathembisa ukuthi singalima pho sesivuna lokuthi ngabe kuyavuna ukudla lokhu singazisa kuthenga ngoba nxa sokudura ukudla kushouthi impilo vele kayisekho wena ungenamali yakho nokuthengwa njengabantu basemakhaya imali siyithola nzima iyamilutshana isahambelana le ntengo ezikhona ezitolo ngenxa yakhonokhu kuyoba kusihlupha ngoba lezifuyo nxa uthengisa ziyazi le mali entutshwane kodwa intengo ezitolo zinjani ziphezulu. Unqalo lenkomo yakho ngimbuzi yakho ebingasahambelani nentengo zakho usuke kuloku ukuthengisa buthumbuthumbu ukuqinqedisa ibayo zama ukuthenga impuphu.
Unkosikazi Diana Banda ngomunye wezakhamizi ezaphiwa inhlanyelo ngohlelo lukahulumende legatshompo njalo uthi uyasuthiseka ngalokho akubona emasimini.
Nakuyukuthi sime kuhle sibona ngani umlimi ungani usizile. Thole inasinginumumbu, ngazothola amabele, ngazothola indumba, ngifetala yayisi. Kale mbona ngile dodi, ngibenzama sibili ngiyabona lapho engafaka khona kungani kuyasuthiseka.
Inani lenkomo elibulawa indlala, likhangelelwe ukuthi lehle lonyaka, ngoba inkomo ebesezicuba ngenxa yendlala seziqinaqina, njengoba utshani sebuhluma. Izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele ukuthi izulu line kuhle lonyaka okulakho ukwehlisa inani labantu abahlasele indlala kulesi sabelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje wesiphathelane labesifazana sicubungula umbuthano wamakhansela angomama abahlangane eVictoria Falls lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe ukuqakatheke okunganani lomhlangano?
Salibonani, igama lami ngosikhululekile Moyo, ukhansela okaward 17 koBulawayo. Umhlangano lo ebesilawo eVictoria Falls ubuqakatheke kakhulu ikakhulu kithi omama abangama-councillors. Siwubona uqakathekile ngoba bese siyaxoxisana lomongameli welizwe lethu ukuthi sikhulume ukuthi kambe uyakuzwisisa kumbe uyakubona yini esihlangana lapho singabomama, njalo uyananzelela yini ukuthi ubukhokheli ku-local governance bulutshwane obabomama. iyehlile ngoba siyananzelela ukuthi sisukela ku 2013 kube kathi 2018 inani i-percentage representation yabomama ku-local government ibisehla ayikhuphuli. Ngakho sikunanzelela ukuthi singakhuluma sikhatshana singamqondi. Sakubona ukuthi kuqakathekile ukuthi singabomama bonke ukhansila sihlanganiswe ndawonye simcele ukuthi azolalela izikhalazo zethu. Ezwe ukuthi siyananzelela njalo siyakwazi i-constitution yethu iyakuvumela ukuthi kube ne-50-50. Sixoxisane laye sakunanzelela ukuthi laye ube ngakucabangeli ukuthi into yokuqala ukuthi ayizwe ukuthi kuyahlanganiswa amakhansila angabomama. Ngakho lathi sizizwe siqakathekile ukuthi laye usukumile wabuya kithi wazosilalela sikhuluma izikhalazo zethu. Angiboni ukuthi kungabe kulicala kumbe ngathi kudlaliswa imali. Bekungumhlangano oqakathekileyo ngoba lathi singabomama sithole ithuba lokuthi sizwe sihlanganise imibono yethu. Sinanzelele ukuthi inhlupho zethu ziseZimbabwe ziyafanana. Ikanti thina sifisa ukuthi sibe baningi ngoba ama-issues e-local governments athinta thina singomama kakhulu. Yithe sihlangana lenhlupho zonke eziku-local government.
Iwaphi amazwi ongathi ayinkuthazo aphume kumongameli njalo uwasekela ngani kule nhlelo yini ezikhona?
Amazwi ayinkuthazo avele kumongameli welizwe usitshengisele ukuthi kujabulile ukuthi ngumhlangano wokuqala ukuthi abe lawo ihlanganisa amakhansila ngomama. Njalo wathembisa ukuthi isicelo sethu ubekhangelele okuphezulu and thina sicele okuncane okukuthi singezelele ukuthi omama babe khona. Njalo unanzelele ukuthi khona khona umhlangano lo uqakathekile ukuthi umnyaka yonke kumele ube khona kuhlanganisa omama kuxoxisane labo. Unanzelele ukuthi lapho abakhona abasebenza khona bemele i-government at local level uhamba kuhle ngamazwi ade khulunywa nguye lawo. Okungenye into eyenza ukuthi sinanzelele ukuthi hhayi uzwile izikhalazo zethu.
Bekunjani ukuhlangana lamanye amakhansila kwamanye amadolobho lixoxe ngokuningi yini?
Bekukuhle kakhulu ukuhlangana kwethu singamakhosikazi siyibukhokheli be-local government iZimbabwe yonke. Sixoxa sinanzelela ukuthi inhlupho ezikozwimba nenhlupho ezikobulawayo nenhlupho ezisebhekisi ziyafana ezabomama. Uhlupho esilalo kumakhansili ziyafanana. Ngapho kube yithuba elihle solokuxoxisana njalo sinika na imbono. Sinanzelela ukuthi kuqakathekile sifundisana lokuthi kwezinye indawo bayenza njani ukuthi nxa behlangana lohlupho nje baluthini. Sikubone kuqakatheke kakhulu okuyinto enhle.
Liphethwe njani khonale efolosi njengamakhansili?
Siphathwe kahle kakhulu. Sikunanzelele ukuthi lathi siyingxenye yegovernment yaseZimbabwe. Sizizwe siphakamisiwe ngoba konke MP abakutholayo nokugcinwa nokuphathwa kahle lathi basiphathe kanjalo. Asitholanga ithuba lokuthi sibhode sindawonye sibona indawo, kodwa iqiniso yikuthi besibaningi kakhulu besithi singaqeda sichithekeni basisabela ukuthi singangezelela kumbe sigcine sithole umkhuhlane we-COVID-19. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo over Ward 17 ngoBulawayo. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Yimi engisiphetheyo lamhlanje ngoba ijahe elidala uChris Gande uyaphumula. Ngihamba leqembu lemagwaba and the pioneers lona eselethu le idlalade elitsha. Oh my God. licula liwele South Africa kodwa litabuka echolucho. Namukele umholi walo u Christopher Moyo.
Mr. Ngomo sibingelele kubo bonke abantu esifinyelela khona ukuzwakala. Umagwaba and the Pioneers liqembu lasecholocho endaweni yakomachaza elijabulisa abantu nje ngomculo werumba elike lafika ngengoma ebisithi ukubuyisana reconciliation ngo-2016 laphinda ngo-2017 laletha iCD ekade lesihloko esithi sezimbonga ngobulongwe. Namhlanje nje sifikile njalo sizolijiyela icwecwe elitsha elilenhloko ethi ucakide sechelesini.
Idlalante leli lilengoma esiyisishiyangalombili ezigoqela yona eyisihloko salo ethi ucakide sechelesile kuphilwa njani. Inzwabethi amahlathi kanye lale ethi iphupho. Kuphilwa njani isola amapolisa izikhohlakali njalo aphatha abantu ngochuku. Ukuthenga idlalate moyo valithola njani?
Okwamanje lisatholakala yithi ngo ngokuthi uplace i-order yakho sikulethele lona ikakhulu endaweni ezilapha eGoli enombolweni ezithi 08132 85906 nakwezinye futhi inombolo ezithi 0747941197. Uyathintana lathi sikulethele lona lapho okhona.
Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwatshiyela abalandeli?
Abalandeli abahlale besazi ukuthi baligugu eqenjini lemagwaba and the Pioneers, ama Pioneers amahle. Noma kunzima kangakanani sizozama ukuthi sihlale kancane kancane sibaphakela esilakho. Sisayibambile ucakide sechelesile lonyaka.
Sibongeke u Christopher Moyo leqembu lakhe lemagwaba and the Pioneers ngokuba kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Olivalelisayo ngontunga milinkomo.
Yebo-ke umculo werumba ovela kumagwaba and Pioneer bona uphuma kudlalade labelithi ucakide sechelesile. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.